Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zethu lamhlanje
isikolo kasibona ukuthi zizavula lamhlanje for a second phase ababalisi bekhona ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade besiya emsebenzini.
Abafundi abenza izifundo sika grade 6 uform 3 lo form 5 basungule izifundo zabo namuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo lancanje ababalisi belogebe phakathi kokukhalala umsebenzi.
Ukukhuluma kuphela kwenelanga kumele sibone ngezenzo uma uhulumende esithi sekuningi okwenziwe ukuze kutshengise ukuthi indeed there are reforms.
Amalunga ebandla eliphikisayo LMDC Alliance atshengisele ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni namuhla kunanzwa ilanga leSADC Anti-Sanctions Day. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kanye lababulawayo lomkhuhlane. Kubotshwe owake waba yisiphathamandla sezifa unkosazana Henrietta Roshwaya ngemva kokubanjwa eHarare Airport ezama ukuphuma legolide ngaphandle komthetho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa i-COVID-19 kanye lababulawayo lomkhuhlane bona asebengamakhulu edlula amabili 237 elizweni. Oyedwa obulawayo lomkhuhlane izolo ngowakobulawayo kuthi ngolwesithathu ngeviki edluleyo kufe abantu abathathu njalo kuleli dolobho. Abantu asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili 8,276 kuthi asebepholile bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,797. Abalokhu begula bangamakhulu amabili lamatshumi amane lambili 242. Ibulawayo yiyo ekhokhelayo ngabagulayo laba abangu-113 ilandelwa iHarare elabangamatshumi amane. Ezwekazi le-Afrika bangu-1,716,864 asebehlaselwe yi-COVID-19 njalo asebefile bangu-41,262. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamatshumi edlula amane 43,170,776 ababanjwe belawo kuthi asebefile bedlula isigidi 1,155,434 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abafundi abazabhala imihloliso yabo ngomnyaka ozayo ababalisa grade 6 oform 3 labo form 5 basungule izifundo zabo namuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo lancanje kungela ababalisi ezikolo ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Ababalisi lokhe bakhalala umsebenzi kusukela izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 28 Mpandula. Sizise savulwa kuhlandla lesibili bengakaze babuyele emsebenzini bekhala ngeholo abathi aleneli khona ukugada ibhasi ukuya emsebenzini. Ekuqaliseni kwalinyanga kamfumfu, ababalisi bengezelelwe iholo laya kunkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eZimbabwe, i-12,000 RTGS, eliphansi kulalelo abalifunayo elilingana lamadola eMelika edlula amakhulu amahlanu, i-$520, okuyilo iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ababalisi kabalayo yona eyokugada ukuya emsebenzini.
Isikolo kasibona ukuthi zizavula namhlanje for i-second phase. Ababalisi bekhona, ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade besiya emsebenzini. Okunye njalo indaba e-PPE equipment esibona izikolo zingani azilayo.
Omunye olombono lowo ngumnumzana Nhlonipho Mqondisi Ncube, ilunga lenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Asifuni ukuthi sikhwezelwe imali esiyiholayo. Esikufunayo nje ukuthi sibiselwe imali akade siyihola elingana le-$520. Benxa bezasinika amabhondi alingane le mali esasiyihola e-$520.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, othi kabajonganga ukuphikisana lohulumende okungela sizathu kodwa bafuna umqhatshi alungisise izikhalazo zabo.
All we are saying to government and our employer is pay us a living wage and we'll come to work.
Esikuchoyo uhulumende umqhatshi wethu yikuthi siholise iholo elisiphilisayo siyabuyela emsebenzini. Asenze ihlelo lokuphikisana lohulumende njalo asiphiwa mali kumbe ukujujumezelwa ukukhipha uhulumende.
Unkosikazi Hlengiwe Fuyane, umhlali wakobulawayo, uthi kuyabadanisa okwenzakalayo ezikolo.
Impi yamatisha lohulumende sisithwali senzima thina njengabazali ngoba khathesi mnomntana nami izolowo ehluleke ukuthi ahambe e-boarding school because bengabhadalanga ifees yakhe yonke. So nyathini thwele nzima ukuthi imbhadale ifees yakhe yonke. Ngapha futhi amatisha abengekho ezikolo obakhangeleyo mbana abantwana i-security yabo khathesi.
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ayiphumelelanga ngoba egcine ukudobha ucingo lwakhe ekuseni esithi usemhlanganweni ke nelisi ukuphendula imibuzo. Kodwa ekhuluma lephephandaba le-Herald, uchaze ukuba uhulumende uselungiselele okweneleyo ihlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo. Ugcizelele ngokuthi bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba igciwane le-coronavirus alimemetheki lithelelwane phakathi kwabafundi lababalisi njengalokho abakwenzayo ngesikhathi abafundi bebhala imihloliso kanhlangula kanye lakuhlandla lakuqala elokuvulwa kwezikolo. Emazwini akhe embikweni oqakathekileyo awethule edale lephalamende owe-State of the Nation Address ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa izikhalazo zababalisi. Eloba enkundleni eye-Twitter unobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhitshwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana uthe bayajabula ukuthi abantwana bayabuyela esikolo ngoba abaningi besebehlehlele emuva ngoba begcine isikolo ngombimbitho. Ubuye wathi uhulumende ubeseqalile ukuvula ezinye inhlangothi zelizwe kodwa ugatsha lwezemfundo yilo obelusalele emuva. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu elizweni izifa njalo osengumkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation, unkosazana Henrietta Rushwaya ubotshiwe emini namuhla esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni nkudlu legolide elilesisindo se-6 kg ngaphandle komthetho. Amapolisa athi abophe uRushwaya ngesikhathi ezama ukugada indizamchina egcekeni leRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare elubhekise eDubai, lapho acatshangelwa ukuthi ubesiyathengisa leli golide lona elibikwa belizamtholisa imali engange-$366,000. URushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa, lapho azabhekana khona lecala lokwephula umthetho we-Customs and Excise Act. Amalunga ebandla eliphikisayo leMDC Alliance atshengisele ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni namuhla, lapho obekunanzwa khona ilanga elabekwa yisadaki ukuthi amazwe akulumanyano akhuthaze ukusulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Kubika umqondisi Dube.
Abalihlekana abebandla leMDC Alliance batshengisele phandle kweofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana besithi ukubhidlika komnotho eZimbabwe akubanga izijeziso zomnotho kodwa inkohlakalo kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu. Lokhu kwenzakale ngesikhathi kulabahlonitshwa abaguqala abameli bamazwe afana leAngola, China, Mozambique, Russia, Saharawi Republic leSouth Africa abakade besemkhosini wosuku lweSADC Anti-Sanctions Day. Unobhala jikelele ogatsha lweMDC Alliance kweleBotswana umnumzana Taurai Mavoko uthi kabavumelani lombono wokuthi izijeziso zomnotho yizo esizibhidlize inhlalakahle kaZulu eZimbabwe.
So us as the concerned citizens of Zimbabwe,
thina njengama-concerned citizens sithi uhulumende weZimbabwe uzenza yena ohlukumezwayo, kukanti nguye ohlukumezayo. Kumele baguqule indlela abenza ngayo ukuze kwesule izijeziso.
Kodwa umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mukonweshuro kawuchanga ndiva utshengisela kwabe MDC Alliance esithi kumgceke ukuthi iningi livumelana lokuthi izijeziso zomnotho zesulwe, njalo uthi uhulumende weZimbabwe usendleleni ukuzama ukulungisa lapho ungabe kwaphambaniseka khona.
Zimbabwe itself has made a lot of strides that has been perceived.
LeZimbabwe selenze imizamo ukuthi lilungise okuningi. Kuningi osekwenzakile ukuthi silethemba lokuthi labo abafaka izijeziso zomnotho bazavuma labo ukuthi sendleleni eqondileyo.
Omela iChina kweleBotswana umzana Zhao Yanpo ufananise izijeziso zomnotho lamacala ohlukuluza abantu.
You know that right now we are suffering a very severe pandemic.
Akhathesi siphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Izijeziso zomnotho seziyenze kwaba nzima ebantwini beZimbabwe. Lokhu kubi okwedlula amacala adalwa kulungelo loluntu.
Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Mthabi Sidube bathi kuqakathekileyo ukuthi urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa atshengise ngezenzo ukuthi kule nguquko engenza ukuthi izijeziso zomnotho ziyesulwe.
Ukukhuluma kuphela kwenelanga kumele sibone ngezenzo uma urhulumente esithi sekukuningi okwenziweyo ukuze kutshengise ukuthi indeed there are reforms.
Usuku lweSADC Anti-Sanctions Day luqoqwe ngabe ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana besithi lizaqhubeka linanzi zize zesule izijeziso lezi. Lanxa uhulumende weZimbabwe esithi lezi zijeziso ezethulelwa ezinye iziphathamandla zezanu-PF ezikurhulumende lamankampani adlelana lazo aphatheke kunkohlakalo yimelika lamazwe awe-European Union yize esezibulele umnotho welizwe. Umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols kanye lo meli weBrithani unkosikazi Melanie Robinson bathi udaba lokwephula kwelungelo loluntu lwenkohlakalo yikho sokubulele umnotho weZimbabwe. Izisebenzi ezikuhlangothi athekile ezifana ezempilo zikhalala umsebenzi wokwenza usomabhizimisi bakwamanye amazwe banyampe inhliziyo ukuzotshala imali elizweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 Xabron kweleBotswana.
uZulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kwesimemezelo sikahulumende esokuthi izinduna zemathebelelendi yizo esezizakhokhela uhlelo lokugebha lokungcwaba kutsha amathambo abantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele intatheli zindaba ukuthi lokhu yikho okuvunyelwane phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna lezi emhlanganweni abawenzele kobulawayo ngomgqibelo. Wengeze wathi bakubone kufanele ukuthi izinduna zikhokhele lolu hlelo ngoba kuyizo ezazi amasiko lemikhuba yokuphatha umsebenzi onje. Kodwa abanye bayakusola lokhu besithi uhulumende kumele axolise kuZulu weMidlands leMathebelelendi ngokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili libutho le-5th Brigade. Owake waba ngukansila kaward 16 kodakamela enkayi umnumzana Jabulani Manqonda uthi abenza ubudlova lobu kumele babotshwe kuqala.
Induna zakithi zesintwini ekayisizo ezayenza ukuthi kwenziwe igugurawundi. Igugurawundi yenziwa ngabomo, ngabantu abanye alokhe bephila kathesi, alokhe bekugovernment. So ukuthi bese kungcoliswa induna zakithi zisetshenziswe into eyenziwa ngabomu ekangikubone kuyinto enhle ephilayo leyo. Izinduna zakithi ziyahlonipheka ezilandela amasiko, hayi ukuthi bese kubulawa abantu ngabomu bese kuthi izinduna kazige bamangcwaba abantu abafileyo kanti bona abababulalayo kababotshwa yini njoba bephila.
Wena ufuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu ma ebulele umuntu uyabothwa kuyazakala lokho. Kakuqale kuvezwe ukuthi abantu ababulala abantu ngobani, enjalo babalahlela nga. Bese bebothwa bonabo ababulala abantu. Lababe lezikhundla ezazikhokhela khonoku. Kababuzwe bonke ebabhekane lenkinga zokubulala abantu. Hayi ukuthi bese kuthiwa sekusiyaphandwa abantu kusetshenziswa izinduna kanti ababulalayo bayabukwa yini ukuthi benze into enhle kumbe abafayo kwakungabantu ababengalancedo emhlabeni kwakumele bafe. Nxa babengabantu abaloncedo kakuqale kubotshwe bonabo ababulalayo. Ikho okuzasuthisa umuntu ukuthi hayi umuntu wamothize wabulawa ngubani, usentshengisile ukuthi wayamgqibela lapha.
Umnumzana Jabulani Manqonda wake waba ngukansila kaward 16 kodakamela enkayi. Kodwa bakhona njalo abalusekelayo lolu hlelo abathi izinduna yizo kanye ezimele ziluphathe lolu hlelo ngoba yizo eziphethe amasiko okungcwatshwa kwabantu ezigabeni. Omunye wabo lilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
Inkokheli zomdabu lezi yizo kuphela ezifanele ukuthi zibambe umsebenzi lo. Zingancediswa nje ngabanye nje laba lalaphana ababethunywe nguhulumende ukuthi bancedise ngalokhu lalokhuyana, ukuthi uhulumende la ebe lezikhonzi zakhe ezinye phakathi ezisebenza kunye lezinduna. Inkokheli zomdabu lezi yize zazi usiko lwezigaba ngoba abantu bonke nxa belahlwa balahlwa ngosiko lwabo. Ngokunjalo okungenziwanga kuhle kumele kwenziwe kuhle kulandela usiko lwabantu ezigabeni. Ngakho-ke mbona ngani umsebenzi lo ungaqhutshwa kuhle nxa uqhutshwa njalo sibili izinduna umbangazwe kakhulu kabadingakali kule indaba ngenxa yokuthi bengangena bona kusuka bethatha amacele abo lapha bamikhona. Kufuneka lapha inkokheli zomdabu ezingamanga zikhetha uhlangothi kwezombusazwe.
Bakhona abathi uhulumende kumele aqale axolise njalo ahlawule abantu abaphathwa kubi igugurawundi kungakaze kugejwe amathambo abafayo. Ulubona njani lolu daba?
Yeso kumele ukukhulunyiswane labantu. Angeke kwenzele ukuthi kungakhulunyiswane. Bona abantu abantu ngokuhamba kwabo siyafika ngana lezi gabeni bayabe ikhulumisana labantu ilithuba lakho. But mina ngibona ukuthi kukhona okunye ukuxolisa okwedlula khona ukuthi asenzeni kuhle khona ukuthi yebo phela abantu balokhu befuna ukuthi ngabe kuthi ubukhokheli ngathi even umgabe wakhuluma ngesikhathi sakhe wathela into leyana eyenzakalayo wayekukuphambana okwenziwayo indaba yombhuqazwe leyana. Wakukhuluma lokho umgabe. La ngaye engazange akukhuphe igama lokuxolisa sibile phumisela kodwa wakuthi ukuthi kwayenzwa ngabantu bephambene ngaleso sikhathi babekwenza khona okwenziwayo esithi ukuthi laye ukuthi ngezindlela laye wayephambene ngaleso sikhathi senza indaba naleyo ngokunjalo kathesi ubaba umnankagwa uthathela phambili ukuthi eni umsebenzi lo uselulokulengile njalo bazombusazwe sebelokhu bekusebenzisa labo belokhu bekusebenzisa bedinga amavoti ngakho so indaba leyo imele yombhuqazwe ilungiswe njalo uma mnankagwa uyavuma ukuyilungisa ngibona ngani mina ngingathi ngesikhiwa it is a step in the right direction.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Ku live talk lamhlanje sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokunanzwa kosuku lwe-Anti-Sanctions Day. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Isiqubu sokuqonga kwenani labantu abatholakale bele COVID-19 kwele Melika sokukhuphule okwethusayo leli nani kuviki edluleyo. Ngolwesihlanu kutholakale abantu abazinkulungwane ezingamashumi athobami nembili 80,000 belegciwane leli kwele Melika. Abantu abaphose bafike izigidi ezingamashumi ayisithupha sebevotile kukhetho lokudinga umongameli kwele Melika ngaphambilini kosuku lokhetho lukamhlaka 3 Lwezi. Ukubalwa kwamavoti kuqhubekela phambili kwele Egypt ngemva kokugqitshwa kwehlandla lakuqala lokudinga amalunga edalela ephalamende lapho iningi labancintisayo abebandla likamongameli Abdel Fattah al-Sisi bekhangelelwe ukunqoba. Ixuku lezizalwane zakwele Libya litshise iflegi yakwele France kanye lemifanekiso kamongameli Emmanuel Macron walelo lizwe ngemva kokuba uMacron efunge ukubana ilizwe lakhe kalisozelamisa ukutshengiswa kwemifanekiso kamprofita Muhammad, umkhokheli wabokholo lwesi-Islam.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukuvikeleka kwezisebenzi kwezempilakahle elizweni kulokhu kungakafiki kuzinga elidingakalayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso lelamalungelo ezisebenzi eZCTU bathi kunje baphakathi kohlelo lokunikeza amalunga awo imfundiso yokuba avikeleke kungozi zasemsebenzini langamalungelo awo ngenhloso yokwenxabela ingozi lezifo ezimemetheka emsebenzini. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi umumo womnotho esikiwo kunye lama-lockdown nabantu bazithole bekiwo kwengezelela inhlupho ezibhekana lezisebenzi ezimba kwe emsebenzini etshiyeneyo.
So silabantu abaningi abasebenzayo beyizigulane. Ukutholakala futhi ukuthi le ngozi eziningi ezezakalayo emsebenzini zibangelwa ukuthi abantu emqondweni uyabe engakwananga ngokuthi ukhumbula okuningi.
Uqhubeke ekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathelo okuqhakathekisa izisebenzi lokuvikeleka kwazo emsebenzini.
Indaba yokunceda izisebenzi ayiqhakathekiswa okamanje.
Umabhalane wenhlanganiso emela isebenzi zemigodini eziyizo ezivame ukuhlaselwa yisifo esifana le-TB lezihlasela amaphaphu ngenxa yendawo abasebenzela kizo. Umnumzana Sylvester Mshayike uthi babhekana le nkinga ikakhulu emigodini emincane kulolu daba.
Kodwa kathesi kukhanya njengani siphezu kwendaba kusho ukuthi isafety yethu kayikatshintshi kodwa kutshengisa ukuthi we are doing better.
Isiphathamandla senhlanganiso emela isebenzisa semaplazini, General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe CAPUZ, umnumzana Josamu Mutemeri uthi inkinga ababhekana lazo kakhulu yikusetshenziswa kwama-chemicals atshiyeneyo okuyimithi ehlasela lokuphazamisa izisebenzi kunye lakumaplazi alima igwayi.
Kulamanye ama-farms ayenza ngokwetobacco kusebenzisa kathesi esingawathi ngama-tunnel okutshisa igwayi langkhona. Kuyabe kutshisa kakhulu esithi i-excessive heat engahambelani ngokuphila kwesebenzi. So the safety of the workers ngale yabe ingamanga kakuhle.
Uthi kodwa okwakhathesi sokunganeno ngoba ngemva kwesikhathi eside belwisana lalolu hlupho sebeze bathola usekelo lomthetho ukuthi izisebenzi zivikeleke emsebenzini.
Singathi kathesi sazama kakhulu njengomhlangano omelela isebenzi, sanegotiate esingayithi i-code of conduct eyenza ukuthi iforce iziqatshi ukuthi zibone ukuthi isebenzi yangkhona i-health and safety yangkhona iyabe imanga kakuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele isizwe ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo owe-State of the Nation Address evula idale lepalamende ukuba uhulumende wakhe uyayiqondisisa inkinga ebhekana lezisebenzi kunye lesicelo sabo sokuthi bengezelelwe iholo, ethi basebenzelana ndawonye labaqhatshi lezisebenzi kuhlelo olwe-tripartite negotiating forum ukuze belungisise lezinkinga. Ugatsha lwezempilakahle lutshele lumsakazo ukuba lwasungula uhlelo lokusebenzelana lezinye inhlanganiso ukuvimba umkhuhlane wofuba olwe-Stop TB Partnership, lapho abethekelela imigodi lamapulazi lezinye indawo belwisana lalezi zifo njalo befundisa labantu ngazo, bethi kukhanya luphumelela okumangalisayo. Ezwekazile Afrika lonke isimo sokulitshumi ekhulwini 10% ezisebenzi yiso kuphela esithola usekelo oluzayo kakuhle kulolu daba kwezempilakahle ikakhulu kumankampani amakhulu. Amazwe asemhlubuleni kwezwekazile Afrika awesatak wona abikwa ebhekana lothubo olukhulu lobuyanga, ukusilela kwemisebenzi lokwanda kwabantu abazisebenza njengendlela yokuziphilisa informal sector, ababhekana lobunzima obukhulu bokuswela indlela yokufinyelela uncedo lwe-occupational health and safety services. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Owenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni ezifa uXolisani Gwesela uthi ukuqalwa kwemidlalo yesigaba saphezulu esePremier Soccer League eyamiswa ngomkhuhlane we-COVID-19 kuzaphathisa kakhulu kumalungiselelo eqembu elimela isizwe elama-Warriors kumncintiswano we-African Nations Championships. Kubika uJoseph Njanji.
Uhulumende ensukwini ezedlulileyo uphe inhlanganiso yezifa imvumo yokuba umdlalo wenguqu usungadlalwa kweleZimbabwe njalo uzaqala izigaba ezibalisa esePremier Soccer League, eseZimbabwe Women's Soccer League kanye lamaqembu amela ilizwe. Kule nhlelo zokuba amaqembu adlala kusigaba sePSL adibane ekuqaleni kwenyanga kaMpalakazi. Njalo isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthi bona njengezifa bazaphathisa ukuba lo mncintiswano udlale.
Siyabonga uhulumende ngokusinika imvumo le yokuthi siqalise ukudlala umdlalo webhora. Wakathe sisalungisa sixoxisana labanye ukuthi singayenza njani ukuthi sibuyele kuhle ekudlaleni umdlalo webhora. Kule mali eziningi ezingabe zifunakala, kodwa izifa izakhipha imali yokuthi sitheste ama-referees lama-players ukuze sibuyele emdlalweni wenguqu kuhle, sibone ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele okuqinileyo.
Ukwesela kuqhubekele phambili wathi udlalwa kwemidlalo kusigaba saphezulu kuzaphathisa kakhulu abaqeqetshi beqembu lesizwe elama-Warriors.
Lokhu ukubuyela kwethu ukuthi silungiselele umdlalo wenguqu kuzanceda ithimu yethu eyama-Warriors lawa aweZimbabwe adlala kweleZimbabwe esithi ngesilungu ama-local based players ukuthi alungiselele umudlalo we 2021 CHAN tournament.
Umncintiswano we-African Nations Championship kumbe i-CHAN ngamafitshane ozadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo uzaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Limidlalo ngeyabadlali abadlala besekhaya kuphela, ukutsho ukuba kuqakathekile ukuba umncintiswano wamaqembu adlala kusigaba se-PSL uphumelele ukuze umqeqetshi weqembu leZimbabwe uStravko Logarusich athole ithuba lokukhetha abadlali abafunayo. Umncintiswano we-CHAN bekumele udlalwe lonyaka kodwa udluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 odale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe inhlelo zomdlalo wenguqu zimiswe ngenyanga kambimbitho, njalo amaqembu esigaba se-PSL akhangelelwe ukuqala kuyona le iviki ukuzilolonga. Kuvamile ukuba amaqembu achithe amaviki ayisithupha elungiselela ukudlala, okutsho ukuba abadlali bazabe sebelungele ukudlala ngenyanga kampalakazi, lapho kukhangelelwe ukuba bazavalelwa endaweni evikelekileyo kugciwane le-corona lapho abazahlala khona ngesikhathi bephatheka kulo mncintiswano oqoqwayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkumo.